So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Inkwenkwezi 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lePhalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa isiqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolishini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edalele parlamente awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimachumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukuqhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela iMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedalela ePhalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiPhalamende kuhlangene amakomiti amabili, iComittee yeJustice and Legal Parliamentary Affairs bese kusiba leComittee yeThematic Committee engihlala kuyo mina, iComittee ekhangelana nolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane nemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sikhangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano le ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasitshiyagalombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayela ePhalamende, baxoxisane ngokuthi imithetho leyi bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho leyi ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecina ngolwesihlanu thina silapha eMash Central kusasa siyabe sise Harare abanye baya eKadoma baze baye phetha sebe seBridge becover indawo zeMandebeleni labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu simbuzisise ngiyaxwayisa njalo uZulu ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi phakamani liyekhuluma imbono yenu nxa kuyukuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament ufana lo muntu ohlezi edayela eParliament ukhuselekile okukhulumayo akukusindawo awubotshwa ngakho so ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga bedayela eParliament uxoxisana lawo kabanzi
lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZIG. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union Atuz.
Imbiko evelayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZIG. Siphinde sibele eminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi isikolo amahedzi wonke ayamukeli iZIG noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugovernor we-Reserve Bank sizesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke iZIG i-US dollar ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani isisindo pho-ke isisindo esizasetshenziswa yisiphi sokube umthetho ethi owekumanda engasebenzisi i-black market rate bazavotshwa abantwana sebengahambe ezikolo bengelaezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli ku-shift ezinye izitolo zifake rete phezulu esingashishini uhulumende uterete yakhe i-13.5 kodwa uthi uyangena ezitolo uzitola izitolo zibiza o-19 labo-20 khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine sebengasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhafoti abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi kakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuba bahola izikililo mholo wabo bazashile kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kani aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabile yini imali eziyiholayo ngaphandle kwalokho kame ukujengela ama-MPs kame ukujengela ama-ministers kame ukujengela abantu be-judiciary kame ukujengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum siyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali ye-ZANU PF kusasa lusuku lwakuqala lwezikolo kodwa-ke thina sizalubiza sithi yi-zero day njengoba upresident ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo simbone enikeza omunye umama wabagidileyo enikeza 800 US dollars sitheke thina siqoqane singamalunga awe-atus kambe siye izikolo zethu siyoqoqa abanye ababalisi that abone ukuthi hayi akusibo bantu nje abagidayo nababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshele ku-US dollar ngelanga lesibili umholo wesithathu sine ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu lapho-ke sizama ukufundisa size siye kuyele ekilasini mhlawu uhulumende kwaluzi kwa lilo tila bayo 1,260 US dollars uhulumende wa misa heritage study.
Selike la kutusa na la uhulumende njalo kwa tembi kutu uza lalela iskalazo ze.
Mbele mbele uhulumende afungu kutusa na ikakuli changanisho zina panzi weforze zimbona efuna kubea chila inchanganisho zinjenga ho zinta hudwenzwa kubea chila inchanganisho zinjenga ho Progressive Teachers Union hudwenza kutuwa letina city constitution kubia sinigeza ikunya kusekshin 65 ikunya logu pigicha ikunya logu traga ikunya logu yezani.
Lo ngumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe Athuz obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osemabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esule imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuza kwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kulabantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure akula umnotho okhula ngama-tax umnotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi kanti ingwani vele kusuke iqondana labantu abama-US dollar yesiyazi ukuthi sezingela bona abama-notical account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo.
Pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kutsho ukuthi vele umnotho waleli lizwe usungizwa ngama-US dollars i-multi-currency yikho babevele bengafuni ukuthi bayikhiphe i-circulation ku-multi-currency basket ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits le-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu ezimbakuzulu ukuthenga investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-Zik ngoba akula bantu abaningi abalama-notebook account. So kuzakuthi ukuthi-ke kuza kuba nabantu abathi khona abasasebenzisa imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelishi kuthenga ngaphandle kwelishi.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikholi ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars nabe sikhangelele omari o-impacts labo i-cocash kodwa abantu abaningi babalawo ma-US dollars osebhizinisi bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe umtholi wama-electronic transfers kumbe umthelo we-VAT kumbe umthelo we-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo.
Lokhu Baba Ngwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga?
Lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions. Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya. Kubika uBathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labanomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi, kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Ethe amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enwayizila nje ahla ngigcalisa khonapho amehlo lana lakathe ezilokenjalo ekuseni kumbe ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengezwa amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola emelika angaba ngamakhulu amane i-$400, kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili busiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondisa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha. Njalo ungakhangela elisweni lakhona uyabona kule izizingele ezinje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni. Yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kulezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lowo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebona kalufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo siqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebona esibhedlela. Uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle izinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lumkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguBathabile Masuku.
Kweziphathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolitshini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolitshi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitshini leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutsha izifundo. kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama-university nje amaningi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku side le right na ku center kweze politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle, indaba ye-Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle, babona ukuthi ngabe mhlawumbe qongosela kakhulu kuBenjamin Netanyahu, Prime Minister we-Israel, ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba, ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu kohlangothini lwe-Palestine. Noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 lokuhlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zana abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo, ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi, ngabantu makhaza, abomama, abantu besifazane, nabantwana, nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenze ama-strikes lapha, bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpilo phakathi kwe-Israel nama-Palestinians. Ubona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba? Kodwa-ke njalo ngani ngiyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba, ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israeli kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha, indaba yamaJuda, makunamaJuda phakathi, indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba bantu aba-elektiweyo ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula. Noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula, ngoba i-influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu, ukuthi ngawungumongameli kumbe ungu-congressman or anyone ongabe evotelwa akulula. Akulula impela, ngoba indaba yakhona edila ne-Israel ine-support, Israel ine-support eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abe-Reuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele-Israel. Kukhangelelwe ukuba ele-Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele-Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu, 34,900 eGaza, selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Ele-Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafah, lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila nxa liphila, siyabonga ukusibezela indaba ezimnandi suku zonke. Ukhuluma loDube ngiseGwanda, Ward 6, ngaphansi kwenduku uMathema. Ukhuluma loDube, siyabonga bakhe, sikhulana senza njalo. siyafisa ukuthi ngabe umnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamaziki leyo ibe into ethengayo amaphetho. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi, kade kwathiwa kulomgwaqo oza kwakhiwa obambanisa iGwanda leBulawayo ohamba phakathi lapha kuWatch 6, hayi kasikuboni mbizo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisi iselizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe njengalokhu esikubonayo. Kutintshwa imali ezingaki, kutintshwa kubhondi kungena kuziki, abantu badliwa imali zabo baluzile abantu. Vela kula muntu ongabathemba lapha balaluke betshela abantu amanga bethi abo GMB bagcwele ukudla kwepenele ezimbabwe, kula muntu oyalala oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje, abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni, ilizwe kabalibusi kahle. Kanti kona why kuhlala kuphathelwa ama-citizen umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu behambe betshelwe kahle kwezwe, angithi yabo ukuthi bayafostela abantu labo. Hayi, bona abantu babafostela she into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi ngendlela ukuthi kakhulu umuntu obafunayo, abantu kababathengi, abantu kababathandi.
Basazi bami, basazi bami, linjani? Kodwa niyaphila? Hayi, nathi siyaphila. Hayi, ngithi ngihlanda ukuphawula ngogolide umfowethu. Yabona ugolide umfowethu, amagama akhe lawakhuluma avele angeke emsebenzini. Ukuthi kumele kubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzini. Kavala amafoni, singabe labo-touch screen. Ngamanje sengise-technology. Tokukhuluma sisakhuluma, sithatha kuphela sitend i-video, sithatha kuphela shoot izithombe sithumele abelungwini. Abelungu bazobona kuphethe kusezima, anye asembhathi kusezima. So yekeme kancane nje uthume. Technology ithumele sisebenza babakhulu, sisebenza kukhulu. Wena ngukhulu nje. So into ozikhuluma nje nizabokhulu ukuthi awucabangi, awusebenzi ingqondo. Kwangokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology yasesebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sibhizi senza ama-technology lapho esisebenza khona. Sibhizi ngama-camera, sibhizi ngama-record. So wena usuzama ukuthi wena usungavala umuntu ukukhuluma. Hhayi, makancane juma. Makancane golide. Makancane khuluma.
Studio 7, hayi siyabonga, siyabonga abasakazi bethu. Hayi, sabezwa ukuba ubuchuma, hayi. Bayabusa abakhokheli lapho. Umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu uma bekhuluma, manje lawo hhayi bakhuluma, manje babakhaliswa yilokhu besigqibela abantu ukunywa, akusiqinise lesi. Into ma imbi vele iyasola, bona abavume nje ukuthi ilizwe liyabe hlula, abayeke ilizwe, abanye bethathe labo bantwana bezimbabwe bekhokheli. Iqinisa nje eliphelileyo, siyabonga ngochuma labejwazweni ukuhlanganisa impande.
Labo ngabanye babaleleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu kuWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyezika. Singakehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliament asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezulu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Uhulumende uthi usebenza le-commission ebona ngokuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezike. Siligqiba lapha uhlelo lwesina namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.